Khulekan, khulekan, khulekan sinsizwe nangumntwana
sithi
bayethe
bayethe ndabesitha
bayethe baba
sithi
bayethe
bayethe nguyama yesizwe sicala ukwedlula lapha sizwa somami
asingabangokona
singamezwa yenyoni
khulekan sinsizwe nangumntwana
sithi
bayethe
bayethe ndabesitha
bayethe baba
sithi
bayethe
bayethe nguyama yesizwe sicala ukwedlula lapha sizwa somami asingabangokona singamezwa yenyoni
yiwona mfana
wawukona
wona
wawukona
wona
wawukona
wawukona wensizwe
wawukona mhlawumbe.